Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 19 Hlangula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe unkosikazi Joyce Mujuru engenza isimanga anqobe abe ngumongameli wakuqala wesifazana eZimbabwe na?
Yeah, because abasekeli abamezwa ngamarali danami abamezwa ngamarali mina ngiku MDC labo tswangirai saba le crossover rally but as winang wabalama waka wakabantu but as winang
amabandla ezombusazwe asekhuthaze intatheli izindaba ukuthi zilobe indaba eziphathelane lezombusazwe ezimqotho njalo zingasekela ihlangothi.
Mina isicelo sami ngesokuthi abathatheli bezindaba abazami ngamandla wonke ukuthi emsebenzini wabo basebenze ngobunono njalo lokuba professional and independent as much as possible.
Ukuma emzileni ethenga ama-chips lenkukhu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kudala inkulumo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-National People's Party njalo ehola umanyano we-People's Rainbow Coalition, unkosikazi Joyce Mujuru, utshele umhlangano kobulawayo ngempelasonto ukuthi ulesiqiniseko sokuthi uzanqoba kukhetho oluzayo kube nguye umongameli welizwe. Kodwa iningi labantu kanye lengcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi usekelo olunenge lokubandla lezanu PF la kumanyano we-MDC Alliance. Asizweni omunye wabasekeli bakankosikazi Mujuru, umnumzana Sam Siphepha Nkomo, njalo ongumsekeli kamgcini sihlalo omanyano we-People's Rainbow Coalition, echasisela usithandekile Mhlanga we-Studio 7 umbono wakhe ngomkhokheli wakhe.
Asizange sibone ama surveys ekhuluma ngathi that's very true. Kodwa ke kuthe sokukhulunywa ngama part after inomination kwathiwa khona izanu ifilde ama candidates angu 210 which is the whole country, ochamisa bafilde 183, tina sifilde 177. So kuthi ochamisa basichia ngama constituencies ayisithupha. If khonoko kungasonto eqhakathekileyo, angazi ukuthi okuzaqhakatheka ikuyini. Kuyibo khona ukuthi ba ignore ukuthi hayi bona kule Zanu PF le MDC Alliance, but ukhetho lolu lumayelana labantu abahlala kuma ward la kuma constituencies lokuthi kuyini abakufunayo. Bafuna yini? Abantu asebele 38 years ababathembisa izinto ezingayenzakaliyo, o abantu bafuna inguquko lesizotha labantu abatried and tested.
Lingabe lilabo ama candidates abasekelike libona ngani ukuthi labasekeli abaningi kuzene zo izigaba?
Yeah, because abasekeli abamezwa ngamarali danami abamezwa ngamarali mina ngiku MDC labo tswangirai saba le crossover rally but as winang wabalama waka wakabantu but as winang abantu abaya emaralini asibo bantu akuthiwa ngabakho nendlela esihamba ngayo ngendlela esihlangana labantu hayi sizabona lapho kuyawela kwenindulo lokuxaxaxa.
Sesikhangela ukuthi umanyano lo uholwa umuntu owayephuma kubandla lezanu PF. Ungathi abasekeli benu bavelela ngapi abaningi kakhulu?
Nxa ngikhangela kakhulu i-mixed bag. Abanye bavela kuzanu PF, abanye abachiya ngesikhathi sika-2014, bangangikhangela imajority yabantu bavela kuma opposition parties abanye singa sasiyisenza iassessment ngabantu abangakazi babe ku either a ruling party or ama opposition parties ngabantu abantu ngibona ngani majority banjengami enyingaza engakazi empilweni yabi ngibe izandu
ngezinye indlela umanyana wakho awusoze uthathele owe MDC alliance amavoti kulabo abathemba ukuthi yiwo ongakhopha ibandla lezanu PF embuse
angingeke ngakutsho lokho kwezinye indawo MDC alliance ayisozi wini kwezinye indawo ingawini kwezinye indawo engikubona kwethu abanye bethu actually balwa lezanu hayi MDC ukuxokozela kukuzanu PF la ku MDC abantu baleli lizwe sebediniwe ngabantu abalwayo kuyafana lendoda ehlala ichaya umfazi inkwilimba ziyabaleka kulowo muzi kazihlali lapho kuluya khona ngesikhathi kudingwa inkosi lokuza wabuyisa abantu abakhe bonke bazobuza akukho yini kodwa kulokunye okungufana kuphela ngale kodwa ke hayi lokho akikubuyiseni uSamuel yikho lokho akugcobayo kwaba inkosi kuzamangalisa umhlaba.
Hallo ke ngumnumzana Semsiphepha Nkomo umsekeli kamkhokheli webandla le National People's Party njalo ngumgcini sihlalo we People's Rainbow Coalition ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Amabandla ezombusazwe asekhuthaza intatheli izindaba ukuthi zilobe indaba ezombusazwe ezimqotho njalo zingasekela ihlangothi ukuze wonke amabandla athole amathuba alinganayo emsakazweni kanye lakumaphephandaba. Intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe yakobulawayo ibikhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe iVMCZ owenzelwe kuleli dolobho. Ingxoxo yalumbuthano ibikhokhelwa ngukomishina weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo, umsekeli kamongameli wePDP umnumzana Kucaca Phulu kanye lelunga ledale lePhalamende eleZanu PF umnumzana Joseph Chuma. Uchuma uthi intatheli izindaba kumele yale ukusetshenziswa ngabezombusazwe ngokungamukeli ukufumbathiswa.
Mina isicelo sami ngisokuthi abathatheli bezindaba abazami ngamandla wonke ukuthi emsebenzini wabo basebenze ngobunono njalo lokuba professional and independent as much as possible ngenxa yokuthi kona bona into abangayikhuluma ingafaka ukuthula kumbe ifake udlongudlongu lokuthana lokubulalana. So bengavumeli ukuthengwa ngabantu thina abantu abepolitiki vele singabantu abangalunganga ngoba siyangenwa nguSatan izi sesifuna amandla.
Okunye okuvele emhlanganweni lo yikuthi amabandla ezombusazwe ajabulela ukunikezwa amathuba okuphuma kumaphephandaba kanye lasemsakazweni ehlukeneyo. Umnumzana Phulu owePDP yena utheba yakujabulela ukuphuma emsakazweni laloba amathuba okwenza njalo emalutshwana.
Media iyakhava ama opposition parties okuyinto eyayingayenzakali ukuqala siyajabulela xa besikhava ngoba abantu abaningi abasemakhaya abesimizini yabo abangela ama DSTV abangela ama phone benelisa ukuthi babone upresident wethu lati lama candidate ethu.
Ukomishina weZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe iZEC ilomlando wokukhangela ukuthi intatheli izindaba zinikeza amabandla ezombusazwe amathuba alinganayo ethi iZEC yabumba uhlangothi olukhangela lokho olwe Media Monitoring Committee. Intatheli izindaba esebenzela kobulawayo umnumzana Henry Ndlovu uthe umumo welizwe ubangela ukuthi basetshenziswe njalo bacine besamukela ukufumbathiswa.
Laloba imithetho elawula ukuthi intatheli izindaba zisebenze njani icacile siyazi kodwa indlala ephandle lapha iyo ecina isenza sicine sisamukela imfumbathiso kuma politicians ngesikhathi leso sokhetho.
imihlangano enje ngeminye yemisebenzi lenhlelo ezokulungiselela ukhetho lwalonyaka oselusalelwe ngamaviki ayisithupha ukuthi lwenziwe mhla ka 13 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Usomabhizimisi weZimbabwe ehlala eSouth Africa umnumzana Justice Maphosa usekhuthaze abatsha beZimbabwe ukuthi basukume balole amaqhinga okuvuselela umnotho hathi ukuchitha isikhathi bekhala ngokuwa kwawo. UMaphosa utsho lokhu ngesikhathi ekhuluma labatsha embuthanweni abemenywe kuwo ngempela viki eJohannesburg emcimbini wokunanza ilanga labatsha u-16 Nhlangula. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseSouth Africa.
Esethula inkulumo yakhe kwabatsha beZimbabwe lamanye amazwe achiyeneyo ebandleni leHarvest House International Church eJohannesburg, umnumzana Maphosa uthe kulusizi ukuthi iningi lentsha lamhlanje sekungamavili acabanga ukuthi kufanele benzelwe phose yonke into empilweni. UMaphosa uthi ukuze intsha lamhlanje ihlakaniphe njalo isebenze nzima kuyadingeka ukuthi bonke abakhulayo badlule ekuqeqetshweni kwesibutho okweminyaka emine ukuze bafunde ukumelana lobunzima bempilo.
Shama bayeke ukuyilinda bahambe bayoyizingela. Awulindi Springbok or Impala ize kuwe, inyama uyilande ehlathini. Ngibona ku TV kunabo 17 hey sifuna indlu, sifuna uyifuna kubani indlu.
UMaphosa ufike kwele South Africa esase ngumfanyana lapho afike wahlala lokulala ezitaladeni okwenyanga ezintathu. Lamhlanje usengusomabhizimusi odume kakhulu kwele South Africa, kanti njalo uselamankampani alichumi lesikhombisa. Ukhuthaza abatsha laba ukuthi bengafuqelwa phansi ibuyanga njalo bengagijimela intokozo kodwa basebenze nzima ukuthuthukisa impilo zabo lelizwe. Uthi-ke ngalesi sikhathi intsha ye-Afrika jikelele inanza inyanga yabatsha ethulelwe isikhumbuzo sokubulawa kwabatsha ngumbuso wamabhunu kwele South Africa mhla ka-16 Nhlangula 1976. Abatsha kufanele bahlanganise amakhanda behlela abangakwenzela amazwe abo lezwekazi le-Afrika.
Mina June 16 isikhathi sokuthi ngabe manje sibiza imbizo yokuthi sifuna ukwakha ifoni. Nayi ingculazi yasibulala namanje. Why singakuthani thina njengabantu abamnyama sithi sifuna ukuyilwisa lento liqeda bomama bethu nabosisi bethu. Sibiza amaNigerian aze la. Sibiza amaZimbabwe neze la. Sihlanganisa amakhanda sonke sisizwe simnyama. Sikwazi ukuphuma nekhambeli one.
Inengi lentsha ebelikulo mbuthano lethule ukujabula okukhulu laveza ukukhuthazeka ngembali kamnumzana Maphosa waqala ngokulala emabholokhweni, kanti lamhlanje usengumuntu olendiza mtshina yakhe lemuli yakhe nje kuphela. Omusha weZimbabwe u-Evans Mahopolo uthi njengabatsha abadabuka elizweni elobunzima sebethole ithemba lokuthi asikho isimo okufanele senqabele ukufeza amaphupho abo empilo.
After ngimize khuluma ngiyakhola impela ukubana nami isiphosebhu ukuthi nami ngibe ngifana ngibe umuntu ofana naye unikizile ngathi amadlabuzana ukubana impela nami ngikhona ukuba umuntu onesithunzi ebantwini, umuntu okhona ukusebenzela umphakathi, umuntu okhona ukuhlanyela back to the community. So ngiyakhola impela ukubana we I can do it.
Embuthanweni lo umnumzana Maphosa uthembise ukuthi inkampani yakhe iza kupha abatsha abalitshumi ithuba lokufunda izifundo zemisebenzi etshiyeneyo. Wathembisa ukuthi abenze kuhle uzabacandela imisebenzi emakampanini akhe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezizancintisa kukhetho lwalonyaka zivela phandle kwelizwe zithi kuqakathekile ukuthi zibe lesabelo ekubusweni kwelizwe, njalo abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya ukuyaqinisa imikhankaso yokuthola usekelo phambilini kokhetho lwenyanga ezayo. Intathele zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Kule hlekana labe eZimbabwe elihlala kule Botswana eliphakathi kwalabo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Abanye abafana lomnumzana Bekthemba Tshele ozancintisa kukhetho lokudinga umeli wePhalamende enketha kobulawayo ngaphansi kwebandla le-Alliance for the People's Agenda i-APA uthi kuqakathekile ukuthi abaphandle kwelizwe babe lesabelo ekubusweni kwelizwe.
Mina ngithi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe kumele babe lokokutsho ngelizwe laseZimbabwe, ngoba abantu abaphandle kwelizwe leZimbabwe mina ngibabiza ngithi ngama-economic soldiers. Okokuthi mzukwana, sikhupha umbuso weZANU-PF, yibo abazaba ngama-economic veterans aseZimbabwe. Yikho ngithi kumele babe lokokutsho ngenxa yokuthi balokhu bengamaZimbabwe.
UJele uthi abantu abangaphandle kwelizwe kumele baphiwe ithuba lokuvota kanye lokutsho okwenzakala eZimbabwe, ngoba bathumela imali eningi kakhulu ebambe umnotho welizwe.
Ungakhangela amabhoda eZimbabwe ukuthi kungena impahla ezinganani, kuhamba imali enganani ivela ebantwini abavela phandle. Uzwisa usizi nxa usizwa omunye umuntu ethi yena abalalo ilungelo lokuvota, kodwa bona belokhu bengabantu beZimbabwe. Yikho mina ngithi abantu abaphandle kwelizwe kumele baphiwe ithuba elokuvota, njalo lolokutsho mayelana leZimbabwe. Layo uhulumende nalo ubusayo uyakwazi khonokho. Yikho mina ngakwa umbone ibhoda lamazwe ehambe ekhuluma labantu baseZimbabwe.
Umthethwandaba waphezulu oye-High Court usanda kunquma ukuthi abangaphandle kwelizwe iningi elinakanelwa ukuthi ngabasekeli bamabandla aphikisayo alingeke lavota lisemazweni abahlala kiwo. UJele uthi abantu abangaphandle balolwazi olugcweleyo ngokwenzakala ekhaya, ngoba okuningi kwenzakala phambi kwamehlo abo. Uthi ngenxa yodubo ababhekana lalo bangabantu abaqondileyo ukuthi bavotelwe bekhulule abantu ejogweni leZANU-PF. Omunye oseHaboroni umnumzana Nkazimulo Dube uthi uyawusekela umbono wokuthi abangaphandle kwelizwe labo bencintise kukhetho.
Kuqakathekile ukuthi abantu noma bengaphandle kwelizwe babe lesay in the running of the country, balethe ulwazi labo, ngoba siyazi ukuthi kube le brain drain enzima kakhulu over the past 10 to 15 years abantu besiyakwela phandle besiyadinga umsebenzi engcono.
Iningi elingaphandle kwelizwe likhangele okwenzakala eZimbabwe ngamehlo abomvu, lile themba lokuthi mhlawumbe kungalunga ekhaya iningi liphindele emuva ngemva kweminyaka labanjwa ngamandla ngomumo ongamanga kahle komnotho ukuthi baphume elizweni. Abanye noma nje umthethwandaba wabalisa ukuthi bavote basemazweni abahlala kiwo bathi bazachapha baye ekhaya ukuyavota mhlazi ku-13 Ntulikazi 2018. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaboroni kwele Botswana.
Sesifikile ke isikhathi sama elections. Siyanxusa bonke abancintisayo ukuthi sibaphe ithuba lokwethulela abavoti imhlahlandlela yemkhankaso yabo khonapha emsakazweni weStudio 7. Ke sizwe ukuthi lamhla silobani.
Hayi, mina igama lami elokuzala kuShadrack Goliath Kativu, ngisuka elukhosi eSt Mary's kuconstituency ye-Wange Central. Angitshelwa lutho, angidingi ukuya ku-intanethi ngidingisisa ukuthi iWange lapha kwenzakalani. Induku eziningi ezenzakala lapha eWange kungaba ngeze-economic, ngaba-social, konke ngiyakubona ku-affecta mina, ngaku-affecta usisi bami, umama bami, abafowethu bonke laba nje jikelele abasewange. So yiko ngizimisele ukuthi hayi, labazali bami usisi abangikhethi abathi hayi intanethi uhambe uyesibela. So ngabona ukuthi hayi, ngingagqokisa-ke le phathi leli engani iqala kuNkulunkulu qeda uNkulunkulu yonto engani yekusaba ukuthi ubukhuphile bayo bufuna ngayo kube lo umoya engcwele ongani yakubusise ekukhuphileni.
Kodwa ibandla lakho leli Zimbabwe Partnership of Prosperity lilo sekelo yini khona ngapho sikhuluma ewangi njoba sibona ukuthi kungani amabandla segudwini ngelezana uPF lawe MDC.
Yes, ngilabasekini abaningi kakhulu lapha ewake ukakulazelela i-rural ward ele-three abawards kulapho engisuka khona kukhaya kulele khona. So voti yibo abakhethayo, yibo ababhuzisayo izalukazi nabobaba nabasakhulayo bathi hayi lo nyaka sifuna ke umntana wagidi osuka lapha ukhulele lapha simthube sikwazi ukuthi siyaphikela lapha uhlala lapha. Izipho ewake siyidabe ebhudwini. Yakwazi ukuthi abatade licabanga ukuthi iwage is an MDC territory but abantu sebekhulile kathesi ikakhulu kubacounselors nakubo-AP bayatsho konke ukuthi hhayi sesikhangela umuntu asisakhangeli bandla lapha avela khona. Ye mina kuhamba nezipu but ngithola isupport kakhulu kuma-locals especially abakhulu baulimi lwesinambia. Angitsho ukuthi hhayi bayasona ezinye indini.
Uyaqalisa yini ukuphatheka kwezombusazwe?
Ngile minyaka engu-34 ngazalwa ngu-1984. Ngisebenze kakhulu ngiseza i-development work kuba NGOs. So kukhotesta yaqala lo nyaka into politics but ngesikhathi esibeki beki into civil society. So ngibona ukuthi imisebenzi kade ngiyiwenza le-experience engiyigelile ngisebenze kakhulu ikakhulu ebathembele North Jolotsho Lupane wagebhiga bayakazi ngisebenza ku-civil society. Sengifuna ukuthi umsebenzi lwana ne-experience yilede ngisebenza phakathi kukahulumente ngibela abantu besigaba sangakithi.
Labo abanye abancintisa khona ngapho bekhuluma ezinye indimi bayabezwa yini bonke abantu abasesigabeni?
Kunabanye abakwamukeleko loko njengoba ngitshilo ngithe mina ayisitho ukuthi siyeyisa kube siyasola ezinye indimi akithi but bathi xa uvele ukhuluma ulimi lwalapha kulula ukuthi uzwisise iduko zalapha. Indaba eyikhe yashupha-shupha kakhulu ewake ozancedisa ebelele i-alliance bekhuluma usithi no asiwa lapha usuka ngaphi usuka ekayi sokuthi seza leta abantu bekayi bebuyela abasebegcwala ozavele bashona nethi kona lesizalwane abasebegcwala. Sokusiya kusiya kuvulana indlela esiphila ngayo thina abasinabiye nesitokeni ngapha sekade besithi hhayi within the circles of power siyayabukela thina abantu ababuyayo but sesifuna ukuthi hhayi inkokheli ziyabe zikhona akubeke umuntu okhuluma ulimi lwanapha o-understanda impilo yabantu lapha nama-cultural values esibeza zoso inkokheli zomdabu o-chief wethu bacabe ngasahlonishwa ngoba asisayenzi ngendlela esibe size ngayo thina abasinabiyeni kumba besitongeni lapha sesingani sesitshintshwa ngoba sokuya besishoneni sokuya besindebeleni sokuya besiphalangeni sokuya bevele esivedeni i-culture ayisesakhanyi.
Ungabachiyela liphi ilizwi abantu bewangi njalo ungakhuluma ngolimi lwabo?
Sandoda kubuja kana kukuteja ishango yokwawangeni yokuthi ndazopira ndinomambere kwemiri mwanenu ndikumbira kuti mundivhotere ndinomumirira kuparlamende. Zatitatami kuti anditovimbisa kuti ndichamuchenga sozivota vanji kuti tovakazobhadha tovaka migwagwa tota chini. Zvandorevanzo kuti isu tichashingirana tiwijana tikuenda tiri tose pamwempera zvose zvatinota tikujana tiitana tipana malao tipana mano tirayirana kuti hatachiti tatinda nokuti ushingo wangu imi ndichava ibhiriji renu nafurumende tiinda kuna furumende tirevereka nokuti tichemeshinga nemitavi yafurumende ipo iyo inenge iripo mufurumende wayoyo shaji. Saka ndozatoda kuti ndiputaije kuti mwanenu munondiziva mose mwanga hapana kuzondiziva ndinotya mwari nishareni ndimutungamire ndendomumirira kushango rekwawange kushakwedu taboka.
Siyabonga lathi mnumzana Kativu. Siyanxusa bonke abancintisa ukuthi bathathe ithuba lokwethulela abavoti imhlahlandlela emkhankaso yabo khonapha emsakazweni weStudio 7. Inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Ukuma emzileni ethenga ama-chips lenkuku okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kudale inkulumo. Ke sizwe enye yenkulumo lezi kuntungameli Nkomo esethulela uhlelo esiliphakulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook kupheji lethu ele-VOA Ndebele Zimbabwe Today. Asixoxeni.
Ngomuntu wabantu nanku uyazisondeza ebantwini uyazithengela layo ukudla okuyinto engazange ibonakale kumgabe.
Eyi kwaba ma uyikhuluma le ndaba ukuthi ngihleke ngele phaa
yina
ngoba leli kuzama ukuthi kuvale amahlazo kodwa amahlazo engeke abe savaleka ngento ezenzakileyo anda yena uEmmerson Mnangagwa lohulumende weZimbabwe enoRobert Mugabe uzama ukuthi akhankemele ukhetho nokulanyela nabantu azicondeze ebantwini. So akukhona abantu bezomthemba ikanti ke after sokuvotiwe lana yebo uzimbono ukuthi ohamba kanjani ukuza endaweni ethize
bathi abasekeli bakhe Dube ubevele ezithengela ukudla kwakhe esangumsekeli kamongameli esangumsekeli kamgaba
kodwa wayengazangaboni ngabantu uma kuyithiwa ezithengela angithi yabona ukuthi kube kuthiwa wayezithengela kube siyazi sonke ngoba yonke imovement eyenzakalayo eZimbabwe sisuthula siyikhangele ukuthi ngesikhathi esinde kwenzakala into enje upresident wenza into enje ama-opposition party ayenza into enje ma kuza ukuthi bekahamba phakathi kwezulu afika angene esitolo athenge noma uthenga into yokuthi anathe laphayana angithi uzulu ukuthi umbonile phela baqala ukumbona manje sesini
hhayi siyabonga mnumzana Dube ngokungena kuhlelo
hhayi ngiyabonga kakhuludinga mina
okay Dube bye bye Ebalaleli abasanda sixhuma sikuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo lwe Studio 7 elisilethulela lona enkundleni ye Facebook kodwa lingakhuthwa zindaba zethu esilethulela zona emsakazweni eradioweni phela ku wireless ngesikhathi sika half past 7 ntambama zindaba zakusihlwa zonezo sizoba lezinye njalo ngesikhathi sika half past 6 ekuseni sisakaza ngesishona la ngesindebele so ntambama kusihlwa kuchaya u7 silethulela ezisishona kusuka ke ku half past 7 so kungeze sindebele kunanga kwayilayine lokuthenga ukudla izinyuzi yini zonezo uthi azonyuzi ngiyamangala ukuthi lalabo abathi lokhu kumsondeza ebantwini kwenza abe ngumuntu wabantu bakuthatha ngandlela bani ngoba esikwaziyo ukuthi kayisuye umuntu wabantu umnangagwa uzama nje ukubamba abantu amehlo lapha nguVanessa Nessa Sparks eloba ke enkundleni yethu yeFacebook uHunter Holman yena uthi uqalisa i-catering career yakhe. this is funny. Hunter Holman uthi uqalisa i-catering career yakhe late. Nasazi lapho ukuthi uHunter uyagudlisa mhlawumbe uthi ubaba umnangagwa lapha bazambhuqa bamlahle phansi kukhetho abesesuka-ke khonapho ngoba uyabe ngasela msebenzi mhlawumbe ayeqalisa eyakhe ibusiness yamakhefa eyakhe ibusiness yokuthengisa ukudla. U-Anthony Muzimbaiwa uthi uyagula loyo some will fall for it. Uthakula lutho lapha u-Anthony Muzimbaiwa uyagula loyo some will fall for it. Yebo. Abantu kasifanani njalo imiqondo yethu iyachiyana ukubona kwethu kuyachiyana. Abanye bathi akula lutho lukhona, abanye bathi lukhona ulutho, kukhona ukukhona ngaleyo ndlela abantu bazahlala nje besehlukana ngemibono. Kodwa ukhetho bakithi lukhetho yinto eqakathekileyo, ngilethemba lapha elikhona elabhalisela ukuvota njalo come mhlaka 30 kuNtulikazi ilanga lokhetho phela. Ngilethemba lizahamba eliye vota
isikhathi du Ntungamili. Siyabonga kakhulu Ntungamili Nkomo kuhlelo esiliphakulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook kupheji lethu ele VOA Ndebele. Isihloko sithi sona Zimbabwe Today asixoxeni. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Kambe unkosikazi Joyce Mujuru engenza isimanga anqobe abe ngumongameli wakuqala wesifazane eZimbabwe na? Amabandla ezombusazwe asekhuthaze intatheli zindaba ukuthi zilobe indaba eziphathelane lezombusazwe ezimqotho njalo zingasekela inhlangothi. Ukuma emzileni ethenga ama-chips lenkukhu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kudala inkulumo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ntambama ngo half past 7. Igama nguChris Gande.